intabenzethu lamhlanje abantu abaningi eGwanda bathi gabaluzwisisi uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lokuvota abathenga bethengisa impahla benza umhlangano wokuhlolisisa ukukhahlanyezwa kwabo ngamapholisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezidinga incwadi zokuhlala kulelo lizwe okungekho emthethweni uhlangothi lukahulumende lwezempilakahle lwethula uhlelo lokusetshenziswa kwamaphilisi okuphakeme lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo lwethu Zimbabwe Today asixoxeni esilwesilelwa nguGibbs Dube ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwemibiko okwalezi nsuku okubizwa ngokuthi yi-social media thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.